Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla leCCC yalithumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga alelidale ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But we are saying ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyokuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana umnankagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edalela ePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo ukufana lezanu ke yikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele nzambezi water project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuka i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla leCCC alithumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga alelidale ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lweZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla leCCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla leCCC umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso. Kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyo ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyenzwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ihungahunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza akaqali ukubhalela izekhi uyaqala e-announcer e-parliament. Kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona izo ehanjiswa namhlanje ezekhi mhlaka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane ezincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje ezifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyokuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana umnankagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginanzelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. Kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selithethwe elithi abanikazi selilibandla likaChabangu. Now kungaba njalo kuyaba nzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho because ukwazi ukhetho kuleli lizwe kalusancede ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke elungaqhutshwa kuhle noma lingaqhutshwa kuhle liwine noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama MPs lapho kususwa nje umuntu ozidaleleyo esitredi so ke yibo ubuzima embukonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula
kahle kahle yena uThabangu vele usebenza lobani
akakho yedwa uThabangu kokwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sevele sisebenza labo isikhathi eside kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabangu kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengalinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa so siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi kodwa ke le iproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhithiwe ukukhona vele kade kuthayinyelwe kukhona okuyikho ufuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze uThabangu nje sesiba yilufudo nje lokusebenzisa kodwa yena uyabhadalwa ngemali yepolitical finances act okutsho ukuthi imali zonke kade ufuza ukuthi ziye ku-CCC ezama MPs amanengi angaka esiwangenisileyo seziya kuye esikhwameni sikaThabangu ngoba nguye oseyi-CCC kathesi nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele lonobhala jikelele lo sabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkofa ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okay ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lati ngeyethu umzwilo bakuThamisa emuve ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela that singama Zimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so bezikhangelele ukuthi a inhlanganiso zolethu utshintsho idemokhrasi nakho konke manje mase beqala labo kufana lezanu ke yikuba kuThabangu wasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona so laba bangakatholi incwadi emsakazi hayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL bangalenza iphutha ke bazame ke parliament ngoba barikholwe ngo-section 129 1K ayibavumeli vele ukuthi bangene nje eParliament. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le. Kodwa ukungena phakathi hayi abasengabahlonitshwa nje abasakwazi ukungena. Easy ephela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba. Manje lena lithini ngalokho?
Bayenze kahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena yeyizanu lekuzanu lokhana. Kumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezano njengoba uThabangu kanti ngoba uThabangu yena lo abantu abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini yo uba uThabangu bekucluster team ePinga South elidwa nguHonorable Kapuza yena lo abamphika abantu abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uranile kuma primary for iLobhengula Magwegwe waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu niwa iphume ngu number 1 basebe roba bamroba kodwa ke hayi asekho lapho namuhle into ekhona ukuthi inkantolo izofika lapha ibisifuna ke iconstitution uba uThabangu ulayo laba abanye abala kodwa ke angichiye leyo ngingaze ngathi preempt the court andiyabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina nga mbuza mbona ngathi bakuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa abazoncedisa bezoncedisa qhu sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga babuchabangu uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ihambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMathebeleland ukulethela izigaba zonke zeMathebeleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende weMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathebeleland North.
Yes, yes, yaqalisa I district agricultural show then ngo 2018 graduate laba I provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mathi North asisi provincial agricultural show yona le esewange siyenza I agricultural show iminyaka yonke ewange ngi provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dingson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kusho ukuthi iyakhula iagricultural show yethu yeMathebeleland North ewangi
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe irrigation
uhulumende kathesi ugebha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi Mathi North la zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengobana kuwomeka ka kule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Mathebeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale ubusy kuyasetshenziswa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuto kunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba seMathebeleland North obekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa yiMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma Studio 7 siyazwa indaba le kaChaba ngolwe sisifrom kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni uChaba kusavote yenza ivigoroni lakathe sokungathi sokuvote sokufakwe ama-MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba evigoroni le kaChaba ngolwe siyacela kungathi yama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma-MPs abangafunekiwe laphana abangasho bakubulawayo emathebeleleni abantu bayabaza kati waye kusiba ngudonga baziwe ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye bengathi uyasholwa but umuntu waphela siyakhulumisa indebele msi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha so nesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kiwo kuseswazeni. So ambonti ukuthi kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele ayimele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbabwe asoya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo engasihambi kahle.
And then ngithanda ukuthi makhuphi yenze inhlekisa kakhulu ngamavoti la kanti ezawela kumanzoro ayabuyela ngapha ku-CCC ekabuyela ayikhonje khona ngale kumanzoro uyenze kuhle kakhulu.
Njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kateni uChabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithi bani lobengwe-3C ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni ukwakhilizwe ngani ngwezalo okokucina kati mina into engicela kuChamisa ubaba uChamisa hhayi ubaba Chamisa why ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi sinje loba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusi ilizwe wena ngongavusi ilizwe hayi mna ngingagaza ilizwe siyacela mna yima umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahamba izifike kuwe ucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele njengabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ebunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona lawo bengaze bazame ngelinye ilanga uzothola uphambili.
Hawu sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula le audio ma engafundwa siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZanu PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaca ube bake bebe lenhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ukuthi nje uchamisa umuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi la angahlali phansi ngento kanjalo
balaleli labasakazi lonke ndikele ake mbonge ngokuvuswa inkosi ngicela ukuthi ke lusilungisele indaba kaChabango lo uChabango lo nqa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe ubuchapho benziwa nguchamisa ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila asila ngitsho lokukwazi ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-TCC asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so layo ugangile kasihloniphe futhi kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifuni nxa kuyikuthi uchamisa ube wrong ube faqala sinike uwrongo bakho ukuthi khalani izitoko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshethe hhayi ucorrect Chabango wena yenza so 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 to avoid lokho hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandlalo esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi sesenza intando yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu yenyanyeka vilela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa ninabalandeli bamatripbekuzini baba-opposition ndifuna ukuzenzeka abantwanani ngomlimo asiwomlimuli abantwana sebedubeke kakhulu silabantwana abaningi abaphandle ngikhuluma suke la bantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe isithetho selikhorrekthi ilizwe lililungiswa lokho eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa wosebantwini uqaluqala usityeli ukuthi injongo kuyini qala usityeli into yesola kuchamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthambe yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni kustudio 7 nabalaleli okhuluma ngu-Alec Nyathikhezi ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-secretary general we-TCC noma ngaze be ngu-secretary general we-TCC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsebenzayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwane libandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi i-ZF yakhona ngale anti wathi umelemele nje kuphela kukaChabango ne-ZANU-PF nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifunwa i-ZANU-PF kakhulu like e-Country Park bazama ukufithela umthuli incube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isifika ephalamende lapho uzabonakala ukuthi i-ZANU-PF ilesandla kumbe ayilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhothi akhona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe ifazi okwesibili sizabona namakhothi uthi ezenze njani ma uthi indaba lezi aqhubeka i-ZFK court bazayiphatha njani lapho uzabonakala ukuthi yisandla se-ZANU-PF sebezama udenga 2/3 majority nalo athi ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority i-ZANU-PF ulamanga akula ZANU-PF le 2/3 majority lamanga so angeke izenzele umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ubugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mtenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of ZANU-PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so yekela ubugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba liyena abantu bezanu nelenza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelanga nifohlele khona lokutshontsha lokho okungamelanga lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusuke kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe kuthi bona abamyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi asizobandlalela last time bafakile amakandidate bayala ngceke ke ispecial u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kokadesi usekretary wawo wabhale incwadi vamuyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abane but so buphuma eloze egcikeni wothi wona uloku zen isekretary low asiyazi ukuthi umuntu obandlaleni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
tutu seven njani njani bokhwesigandela kunjani lapho hayi siyaphila siyaphila kubi 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 kulelalizwe lakithi kumthokazi kubi kakhulu. Hhayi ngasatamashona zenzela mna ngakho mase kuthi abantu bane-apartheid abe abanayo abantu i-apartheid abantu bakithi balungekazi banehlonipho abantu bakithi basuka sebekhathele nje simo lesi senzakalayo ukuthi emashoni kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha. Hhayi ngaya ndingomntu omnkulunkulu khona uzasiphendulela.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kwempi yele-Israyeli lebutho le-Palestine ele-Hamas, iziphathamandla zakwele-Israyeli zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho e-Hamas angena kwele-Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele-Palestine esigabeni se-Gaza Strip, adubula indawo eziningi, kwafa amabutho e-Hamas amaningi. Kolunye njalo udaba oluphathelane lezwe lezemelika, abatshutshisi kudaba lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump. Even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethesa icala lokuzama ukutsho njayi election eNew York wetheswa ulamacala ayi 2-1 elokubhadala uStormy Daniels elinye yilo leli eloku inflator ama prices ama properties akhe just ukuthi a defraud uhulumende lama company. So ama Republican ibase I think bona bonke lokho ungathi abantu abalandaba lakho balandela nje ipropaganda kaDonald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngamademokrasi ukwenzela ukuthi anga contest for presidency esithi ngoba ama-democracy ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe lawo ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala wona lawo aweteswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama-Republicans kukhetho luzayo?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ukubana a conteste for i-president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwetshele tili uzo contesta for i-presidency. So ngezinye indlela kusho ukuthi ibase yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnomina netha ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena, kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondile kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini primary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.